So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku 11 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ukubuyiselwa isikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe kukamnumzana Kembo Mohadi kungakuveza ukuba uhulumende esilayo ngonjani.
Kodwa uhulumende uqonda ukuhudu labonabo abalamacalaziwa asegcekeni.
Ukuchayelwa ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa ngokunqoba kukhetho okwenziwe ngunobhala jikelele womanyani wamazwe womhlaba United Nations kuchiya abanye bedanile.
Lokho kungabe kushiwe nginobhala umhlaba uhlangene akusho ukuthi kumele kube yinto osokungasetshenzelwa phezu kwayo.
Abanye bathi udlakela oluqhamuke izolo enkundleni yeBarber Fields kobulawayo obekudlala khona iqembu leHighlanders leDynamos lukhomba inzondo esemphakathini ngokhetho olusanda kwedlula.
Yikho ngezwaka ingoma ezihlatshelwa-ke abalandeli be-Highlanders ingoma ezihlatshelwa abalandeli be-Dynamos kuyabe kuyizingoma-ke ezitshengisela-ke imihlobo yabantu okutshengisela ukuthi hhayi imidlalo leyi-ke kuba yimpi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe ukubuyiselwa isikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe kukamnumzana Kembo Mohadi kungakuveza ukuba uhulumende esilaye ngonjani. UMohadi owazisukela esikhundleni lesinyakenye ngemva kokuvela kwembiko ethi wayesiya emacansini lamakhosikazi amanye amadoda usephendukile usenguye omunye wabasekeli bakamongameli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Ngibone ngathi nje kakulani la yena uMohadi njengomuntu, kodwa-ke ngibona kuyikukhomba indlela izinto ezenziwa ngayo kuZANU-PF. Uba nje isibonelo sokuthi iZANU-PF libandla elinjani. Abantu basakhumbula mhlophe ukuthi kanti vele uphenduka nje wayevele njengoba wayekhona kwakutheni. Izigigaba lezo esasizizwa zaphela zaphetha njani. Lesikhathi sakhona sesesifitshane. Aluba ngombono wami lokho engathi ngesilungu yi-system yenza kuhle, bekuzadingwa omunye nxa kuyikuthi lokho kusafuneka ukuthi umsekeli kamongameli vele kuzaphu endala. Bakhona, basasekhona, baphila, abanye singabaqamba la ngamagama ababengathatha leso sikhundla. Kodwa-ke uthethe umuntu yebo waziphumela njalo laye yawa kumsebenzi kutsho ukuthi wayekubona ukuthi okuyinto lokhu ingxenye kuyamthinta sibili kakhulu, wasesithi hayi ngcono ake aphume achawe ngumoya. Ngakho ukubuya kwakhe kayisikho njengoba ngisitsho ukuthi nguye isiqu sakhe uMohadi. Yena lokhokhela indlela emlethe njalo lapha emsebenzini onalowo. Ngibona indaba ikuye, kakhathali ngala ndaba ukuthi kutheni. Enxa kukhona la akwazi ukuthi ala uyawala ngaliphi kwini okunye akwazi kube sekuthiwa walelani lo nembeza wafa kudala.
Manje nxa ukhangele amazwe angomakhelwane kumbe umhlaba wonke jikelele, engaluthatha njani udaba lokubuyela esikhundleni sikamnumzana Mohadi?
Umbono wami uthi nxa laba bacubungula izindaba kubomakhelwane lamanye amazwe sibuyisela umuntu waba nendaba ezinjengalezo ayelazo, ngabona mangala sibila ukuthi kati sivele singabantu abanjani. Angithi nxa sekuthiwe kwakhethwa, nxa kuyikuthi asithi ukhethwa ngabe luhambe kuthi, angithi lalabana babevele besekhuleka kuhulumende odluleyo njengoba kuyinto yinye, angithi bebezabekwa eceleni kungena abanye abazancedisa ukuthi uhulumende lomtsha aqhubeke ngepheji elitsha, ngekhasi elitsha lokubusa. Bayazibuza ngabona labo ukuthi kuleli lizwe leZimbabwe kwenzakalani abantu bangenza lokho abakwenzileyo babe beceleni baphunyuzwe kunxathi bengathi sebephumule kumbe kuyabe sokucatshangwa ukuthi abantu sebekhohliwe babukiselwe njalo isibonelo nangu lumama wabanja lesaka legolide AOR Tambo International Airport eSouth Africa kwaba indaba mlonyeni yakhulunywa kodwa ekugcineni ucina nje vele zihambela ingathi ngakulalo nangu lalo umama othiwa Mfumira wathiwa ulecala lokweba izimali landani ngabona ongumminister we-labor nxa ngaphambani usebuyeni usengusenate izinto zonke lezi abantu bazikhangela ukuthi kathi vele sibuswa ngabantu abanjani bakhona abantu yebo kakho ngelasici kodwa bakhona abangcono abangazelwa lutho kodwa luhulumende uqonda ukuhudu labo nabo abalamacala aziwayo asegcekeni.
Elo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazwe. Ukuchayelwa ihlombe umongameli Emmerson Mnangagwa ngokunqoba kukhetho okwenziwe nguNobhala Jikelele womanyano wamazwe omhlaba United Nations kuthiye abanye bedanile ngesikhathi abanye belokhe bethembe ukuthi inhlanganiso zamazwe omhlaba zizangenela kudaba lwempumela yokhetho lweZimbabwe. UNobhala Jikelele wenhlanganiso United Nations umnumzana Antonio Guterres uchayele ihlombe uMnangagwa esithi ekhuthaze ukuthi akhethe abesifazane kuhulumende wakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Angikholwa ukuthi lokho sekungathena abantu beZimbabwe amandla okuthi balwele ekuthenini ukhetho kade lungakhululekanga. Ngicabanga ukuthi lo mzabalazo wokuthi kube khona ukuxoxisana phakathi kwamaqembu lamabili okuyizano PF ne-CCC kusadingeka ngaphandle kokuthi mhlawumbe uNobhala we-United Nations usetheni ngoba kumele sinanzelele futhi ukuthi i-United Nations ayingeni ekuthenini ilizwe nelizwe lomhlaba lona liyabe lithini ngokunye likubonayo kwenzeka kwelinye ilizwe. Ngoba uma sithatha izinhlangano ebekade ziqaphe ukhetho beziningi okumangalisayo. Lezo nhlangano ziyezayo bika emakhaya la ebezivela khona ukuthi ziboneni ukhetho luhambe njani. Amazwe omhlaba amaningi la ekhona siyakwazi ukuthi alandela lokhu izinhlangano zabo akade bezithuma ukuthi sizoqapha ukhetho ukuthi sifike zabika ukuthi okunengike okuvelileyo kuzofika la sikhona ukuthi inhlangano eziningi ziye zashicilela ukuthi ukhetho kade kungasilo khetho olukhululekileyo olulandela intando yeningi. So lokho kukodwa lokho kungabe kushiwe nguNobhala umhlaba uhlangene akusho ukuthi kumele kube yinto osokungasetshenzelwa phezukwayo ukuthi ingxoxo ezingadala ukuthi kube khona ukhetho oluzaqala phansi noma kube khona uhulumeni obumbano akusho ukuthi lezo ngxoxo kumele zingabe saqhubeka ngoba laba amazwe uma ethi kumongameli lono sezigcobile asikuthathi njengomongameli okhethwe ngabantu ngokukhululeka kwabantu beZimbabwe. Ayizukukunqanda lokhu United Nations, ayizukukuvimba lokhu, ayizukuwatshintsha amazwe ukuthi abe nobudlelwano ebe wona engafuni ukuthi abe nobudlelwano. Ngiyacabanga ukuthi lokho uma ngabe kukuthi iZANU PF ingelakho ukwamukeleka emazweni omhlaba amaningi mhlawumbe adingwa izwe leZimbabwe ukuthi ezotshala izimali, adingwa iZimbabwe ukuthi kube khona ubudlelwano ukuze umnotho weZimbabwe uthuthuke, kuzayiphoqa vele iZANU PF ukuthi iye ezingxoxweni ne-CCC kuyoxoxiswana kubonakale ukuthi kuyiwa njani phambili. Ngoba okuzoba khona ukuthi ukulawuleka kwelizwe kuyabe kungasekholula ukudicileleka komnotho phansi kuzobe lokho kuqhubeka kusiya phambili lokho okuzoletha incindezelo enkulu kuhulumeni weZANU-PF ukuthi abone kufanele futhi ukuthi into engasiza ilizwe ukuthi kube khona uxoxisana uxoxisana lokho yikho okuzozala okungase kwenzeke siya phambili ukuthi kungaba nokhetho olutsha noma kungaba nokhulumeni wobumbano.
Hello ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Abanye bathi udlakela oluqhamuke izolo enkundleni ye Bubble Fields kobulawayo obekudlala khona iqembu le Highlanders le Dynamos lukhomba inzondo esemphakathini ngenxa yempumela yokhetho olusanda kwedlulwa edlula ephikiswa ngabanye. Abalandeli beqembu le Highlanders basole uNompembe abathi bekumele anqume ukuba iqembu labo liphiwe umbekwa ipenalty kodwa yena wala. Imidlalo yamaqembu omabili la yandise ukuletha ukufuthelana. Kodwa abanye ngabathi ngabe abalandeli beHighlanders besebenzise ulaka abalutshengise izolo ukulungisa izombusazwe ngabe kuyalunga. Sixoxe lolandela izomdlalo umnumzana Edwin Ndlovu ongukhansela njalo wedolobha lakobulawayo othi indlela amapholisa agijinyiswe ngayo itshengisa ukuba abantu bengabambana bengafeza izifiso zabo.
Kuyatshengisela ukuthi ke uZulu weZimbabwe ma angamanyana iloba yini afisa ukuthi ayenze iyenzeka. Okuqakathekileyo ukuthi uZulu amanyane. Xa uZulu emanyene kuyasebenzeka konke afika kufisayo akuba lula kakhulu. Kodwa ke nxa uZulu engamanyananga akulanto angayenza. Yikho kufana ke lo mnyaba wenkuni ezibambeneyo kumbe ngithi umthanyelo. Umthanyelo awungeke uqamule nxa unjalo utshani bubambene. Kodwa kutshani ngabukhipha munye ngabunye yena lisukuthi ubuqamule. Yikho kwenzakale eBubble Fields Stadium kutshengisele sibili obala ukuthi hatshi uZulu weZimbabwe angamanyana ulakho ukuthi anqobe ulakho ukuthi afeze izifiso ayabelazo.
Bakhona njalo abathi bona okwenzakale eBubble Fields yikuzonda kwabantu abazonde ngenxa yokhetho indlela impumela ehambe ngayo sebebona sokufana lalokhu okwenzakalayo enkundleni yomdlalo wenguqu. Ukubona njani nalokhu
mdlalo wenguqu phakathi kwamaqembu athi Highlanders le Dynamos awubi ngumdlalo wenguqu kodwa ke kuba ke ngezepolitika. Yikho lapho ke abalandeli beHighlanders abantu beMathebeleland abantu bakobulawayo abayabe becabanga umbhuqazwe lapho abantu bakulo mhlubo lwelizwe ababulawa khona ngesikhathi senesane sisaziyo esegugurawundi. Yikho lapho abantu abatshengisela khona inzondo yabo lokungathandi kwabo uncindezelo kuncindezelwa abantu abavela kulo mhlubulo. IHighlanders ingadliwa yiCape United, iHighlanders ingadliwa yiManica Diamonds asozithole kulo dlame, kodwa iHighlanders ingadliwa yiDynamos abakuthathi njengomdlalo wenguqu kodwa bakuthatha njengokuthi banqotshwe yisitha. Yikho sinanzelela ke sibona kusuka kube lo dlame khona. UNompembe laye usuke ke waphambanisa kakhulu wangani ke ufeva ke iqembu leDynamos. Kubalandeli ke beBhoso ke kuyake kukhanya kuyikuthi ubuntu babo yibo sobuhlukunezekiwe, ubuntu babo yibo sobudiliziwe, akusiwo nguqu kuphela, kuningi okuyabe kusenzakala. Siphuma kukhetho olutshontshiweyo kwabanye abalandeli benguqu, abalandeli beHighlanders, kuyabe sokuyisikhathi sokutshengisela ukuzonda khona lokungahlaliseki, lokungazwisisi, lokungathakazeleli okwenzakalayo ngesikhathi sokhetho. Yikho konke lokho bakutshengisa ke kumdlalo wenguqu ke kakhulu nxa iqembu leHighlanders linqotshiwe. Yikho sikubona kusenzakala lamhlanje akumangalisi. Umdlalo weHighlanders leDynamos awube umdlalo wenguqu kodwa ke kuba ngezopolitiki,
ngezepolitika njalo kuphinde kube ngezemihlobo yikho ngezwa ke ingoma ihlatshelwa ke abalandeli beIslanders ingoma ihlatshelwa abalandeli beDynamos yebo kuyizingoma ke ezitshengisela ke imihlobo yabantu kuthuka imihlobo yabantu okutshengisela ukuthi hayi imidlalo leyi ke kuba yimpi akusomdlalo wenguqu yikho ke kobulawayo kwabalandeli beIslanders ngowabo umbono la ukucabanga kwabo iqembu laba kumelanga linqotshwe lapha ekhaya ikanti labe Dynamos ngokufanayo elabe iqembu laba kumelanga linqotshwe ke iIslanders linganqotshwa iCape United linganqotshwa iloba yiliphi iqembu mbo chicken ini kakubi lo dlame.
Hello ke ngumnumzana Edwin Dlovu olandela ezemidlalo wenguqu obexoxa icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Umongameli Emerson Mnangagwa usenqume ukuba owake waba ngumeya wedolobho lakwaBulawayo umnumzana Joshua Teke Malinga kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero. UMalinga ubulewe ngumkhuhlane wemvukuzane ngolwesihlanu webusuku eleminyaka yokuzalwa engamathumi ayisikhombisa lasithuba munwemunye 79. Ube ngumcebisi kamongameli ledale lekhabhinethi. Kundaba zabagogekileyo abebandla le-CCC bethule amazwi enduduzo kumndeni kamuyi ngesizwe amazwi esiwathunyelwe isiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Ibandla le-CCC likhala lemuli ka-Dr. Malinga kwaba yimeya wakoBulawayo njalo nguye wasebenza gadalala ukuthi abantu abaphila lobugoga bananzelelwe kwaze kwafoma i-Council of the Disabled. Ngubaba edelozelo elobubelo ezwisisisa ngempilo yabantu jikelele kodwa ngabantu abakhubazekileyo. Thina lo babu uChamisa lebandla le-CCC sikhala lemuli yakoMalinga lemuli yakoBulawayo lesizwe sonke jikelele eseZimbabwe ukuthi silahlekelwe ngubaba ede ephezu kwe-political persuasion. Mina engikhulumayo uMagalela sisebenze sonke kukomiti ye-COPAC inyanga ezintathu sicubungula sisebenza labantu beZimbabwe saze sabhala iconstitution lapho esananza khona ukuthi abantu abaphila lobugoga ngabantu abafanana labanye abantu abafuni i-discrimination ngisho laleyo kuthiwa i-affirmative discrimination bafana ukuthi baphile impilo ephilwa ngabantu bonke jikelele. Ngalokho sithi lala ngokuthula mfo kaMalinga uliqhawe lesizwe noma bezakwenza iqhawe lithile kodwa ukuphila kwakho wazikhethela ukuba iqhawe ngoba usebenzile uhlakulile wathintitha. Namhla sine constitution ekhuluma ngokunanzelelwa ngobunono kwabantu abaphila nge-disability. Siyabonga abakoMalinga abasiphi qhawe, siyabonga lemuli yakoMalinga edisiqinele iqhawe lethu. Siyathi sidilala ngokuthula iqhawe lifa ngobuqhawe kwalo.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda isiphathamandla sebandla le-CCC. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi kulenhlanganiso evzivimbe imizamo yamanye amazwe awe-SADC kade efuna ukuthi kwenziwe umhlangano wesiphangiphangi phezu kodaba lwempumela yokhetho lweZimbabwe. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inkokheli yebandla le-ZANU-PF edabuka esigabeni seMatabeleland South ihlangane lomongameli Emerson Mnangagwa ngomgqibelo eHarare bamtshayela ihlombe.
Uma nje sengidedwe la emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salbonani was Studio 7. Basagas way to Siabonga, which needs Zindaba, Volumulus in Debel. Siabu is a rabbuti. So indole vele ekelonje ekamnanga kanje wahlala nje kanjalo ezithina kusiphathi kahle abanye isithole kanzima emazweni lapha
siyabingelela sithu sephe siyabonga hayi ithemba likhona amasizwa bekhuluma bobaba omagalela amafasibanda ngoba hayi bakhuluma bafowethu bakhuluma kahle kakhulu bayizwakala futhi nomuntu okhuluma ukuthi bathi imfumba ungayiboni sisitha sakho ikhulumile iAfrican Union konke lamasadik ukuthi ukhetho lweZimbabwe alukho akuna president akulabani siyabonga kakhulu ithemba lathi sahlala sina kuze kulungile izwi lakithi ngoba vele one day kuzoluphela laba bazikhulumela nje laba bezani ngoba babamba izinto zonke ngenkani bacela ukuthi mabe sezizinto kumele kwenzwe ngenkani kodwa umhlaba ukhangele ubhekile and lesi sikhathi samanje ukuqilibezela ngoba bakwenze ngokuthutha ngoba wonke umuntu babonile ukuthi bazama ukuqilibezela besebenzisa izizeke siyabonga kakhulu isadik ngathi bangamanathi kuze kuse walapha sisemnyameni Panske, Silas is on PM Sabo.
Being a little Kundin, EI, Eva Sagazi, E politics, Yavang into Eguas, E politics, Yatavant Veseli, Vezuana, Kota Ungene, E politics, Ians, Avantu, Vekineven Asazuani, Sies Agulamalanga, Jong of Avantu Bebe Fungisola, Avanya Ama Kansela, Avanya Ama members, a parliament. Isimanga, I go to Siswa, O Mama, Mabe Kuluma, Betibaya Javula, Lava. Ngenile mhlawumbe kuba yikansela kumbe kuba yimember of parliament kodwa ebesesithi yena ulande ukuyamela omama kuyadanisa khona lokho ukuthi umuntu mayekhethwa esikhundleni ebesesithi yena ulande ukuyamela uhlangothi oluthile manje obaba ke bona bayamelwa ngubani ngoba uma ngempela sizasebenza ngendaba yokuthi umuntu ongumama engakhethwa ukuthi ebe lesikhundla esitile kupolitisi ungenela ukuzomela omama manje kusho ukuthi phela nabo baba labo kuyafanele ukuthi bengangena esikhundleni bemelo baba kambe kuyabe kuyisizwe esinjani mina ngicabanga ukuthi abantu mabengena kwezepolitics bangenela ukumela abantu hayi kumela umuntu othile ngicabanga ukuthi yipolitics embi ekuxabanisa abantu edivide abantu abantu abakha bangabafana uthini ngabo kusho ukuthi abantu abakha bangabafana kabafisela impilo enhle ngoba yena ukhetha ukuthi uzomela omama labantwana bangamantombazana asike sibe nepolitics ecacileyo eyemukela wonke umuntu ukuze sibe lokuthi thula sihlalisaneni kahle emhlabeni yindlela engibona ngayo mina
linjani mathabezulu linjani mathabezulu sicela uncedo lapha emahatshula bakwethu abantu kuthiwa ngenxa yokuthi sivotele i-CCC bathi bona kungcono basifakele amanzi eledoti kuphuma idoti yona ngokwayo eyetoilet phakathi kuphuma amaphisi lapha emahatshula phakathi kwam empompini straight kuphuma amaphisi edoti empompini yokunathwa ngoba livotele i-CCC yinto enkwesinceda sisela manzi lapha amanzi angikhona hayi amaphisi aphumayo aphuma ngapha amaphisi phakathi kwempompi encane hayi incedani baba
Studio 7 enhle Studio 7 enhle siyabonga kakhulu kakhulu ukuthi libe lisicebise lapho senza amaphutha khona siyakubonga lokho kabo ithini ingaqedi yesikhathi ngile sicelo kubalaleli be-Studio 7 kubalaleli bonke likhona cela ukuthi lingaluzi ithemba masinyane ukukhipha izanwa somsebenzi olula lingaluzi ithemba lebusenengani selikhuluma ngamagama abuhlungu ngopresident wethu lesi nichamisa hayi izanu kayisiyo ukuthi ichiphile ehlulo Joshua Nkomo yehlulo olokuzeni olokhu lonke labo otshwankirayi ayisiyo phathi phumalula kodwa asizinikeni ithemba lokuthi simncediseni umntwana ngemthandazo akukapheli okuyinto lokhu kusesendleleni enkulu silapho kuya khona ngizwa abanye sebehleba lathi ithemba siyokhuluma kubi kasakhulumi sethule ngani wakuhambe ekhoti hayi engavela ekhoti olokhu malaba bengajaja kuphela sokuhle kwaphela kusela futhi uright nxa engangekhothi elwisane lakho before khothi ngoba ungavela kusekhothi ujajwe sokuphelile siyabonga sihlobo zami lonke nje ake sizinikeni ithemba ake sizinikeni ithemba imbono siyakwazi mningi siyabona siboni ngasolinye siyahamba sihambe ngonyawo olulodwa siyezwa sizwa ukufana nayo sicela sibekezeleni nini simbekezeleni umntwana simfake emthandazweni kuphela ngiyabona
talibona talibona ukhrishikandi Njani Studio 7 nasiphili esiphilile. Ah sasajabula thina bandebe sasajabula sikhulu tuliza kaleyo. Sikhulu ukukhumbula inkosi yethu umzilikazi kaMashuba. Siyabulela kakhulu osumbula ezizozambanisa zabantu iwadi. Kanti namhlanje bambene ledade befuna ukusiphuca yona hayi zivuyele masisweni zivuyele masisweni saqhubeka sephambili yabo
sisebenzisanengele lemsakazweni siyabonga kuyadumaza kakhulu ukubona abantu babethi bezimbabwe behlupheka kangaka kungala lapho abazakhalela khona babazabhekela khona ngoba babesuka le khaya ezimbabwe abaningi bangene ebotswana abaningi bangene esouth africa kodwa la abasesouth africa bona bahlangabezana nempilo yazithutha ngoba igovernment ye-ANC ayilaqiniso iyababona ukuthi usiza olubasusekwela kiwo kuyini kodwa bajika babuyele bayawotha umlilo wodwa lezigebenga zezanupiefu lezi zizwe zisusa abantu ngenkani bebaleka bebalekiswa yikuswela amathuba omsebenzi abanye befonyelwa amacala bengabafuna ukubulawa abanye bakhona sebebulewa abazali labafo basala bazintandane kodwa ngoba befika lapha igovernment yona le khona ANC yabo Ramaphosa iyabajikela ibuya futhi ikhampeni ngabo kuma-election ithi abantu baseZimbabwe bathatha imisebenzi befaka inzondo kubantu babo ukuthi babajikele bebatshisa everyday abantu Zimbabwe chiswa abantu babo Ramaphosa lana efoma lama operation abangapheliyo bebabopha every day befoka ngama operation dudula ama Africa bono Ramaphosa beqeda bejike beyogcoba umnangako nguye oqale inkingo thama Zimbabwe baleke buya la esezintandane amanye engasebenzi imsebenzi ingekho ngoba emhlubulweni uMandebeleni abantu bakhona bacindezelwa ngumnangako since 1980 kodwa the same ANC government ikushaya indiva lokho ubuhlungu kakhulu uthola umuzimo obunje uMzimbabwe obukhandwa amasibomo kanje angazi ukuthi abantu abangama president laba abafakwa abazifaka ngenkani ukuthi kuze kube nini yabo
basakaze be studio 7 ngiyabonga kakhulu ukuthi lingithumele izindaba ngizwe lami okwenzekayo ekhaya mina ngumahubo mahlaba nilapha eJohannesburg ngihlala eCosmos City fisa ukuthi kuqhubeke ngokuthula kunje noma sokukhitshwa ama results nale impumelelo ezaphuma abantu bengaxokozeli abantu bengabe lomsindo kungabe lokulahleka kwemphefumulo yabantu okudinga ukulungiswa kulungiswa ngokuthula kungela kulimazana kungela kulimala kwempatho isifiso sami lomthandazo wami sidubekile kakhulu isizwe sakithi seZimbabwe akumelanga siphinde futhi abantu sibangama election akulungiswe ngendlela yomthetho indlela eqondileyo kungala kuchitheka isifiso sami lomthandazo wami ngiyabonga
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ekwezemelika inkosi uMohammed wakwele Morocco usebonge amazwe ambalwa aphathise ilizwe lakhe kulandela kuzamazama komhlaba okudilize izakhiwo kwabulala abantu abayinkulungwane ezimbili 2100. Kwelunye udaba lanxa umnotho welemelika uqhubeka utshengisa ukuthi inhlelo zikamongameli Joe Biden ziyasebenza ucwaningo olusanda kwethulwa lukhomba ukuba iningi kalithembi kuBiden kwezenotho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Tim Moringai.
Umnotho welizwe leAmerica ngantwa uba uBiden hawo udonsa ngefala sisibili ngoba sibona ukuthi i-economy eAmerica has grown in leaps and bounds but ngibona ngantwa ama Democrats abakwanisi ukubuya befake maphepheni la ku-internet ukuthi izinto abaziyenzileyo mbeni bamelele ukuthi kuqalise ukukhankaswa kwe next year ukuthi babuye lezikhundleni zabo zombusazo America. So I ngiyabona ukuthi economy umnotho ngabo uhlala uhamba njalo until next year ayimbona ngantho uBiden bazambisela despite the fact yokuthi bathi his age he's old ungantho he's a steady hand on the plow.
Alo ke ngumnumzana Tim Moringai esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ngambe ubuyiselwa esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe kukamnumzana Kembo Mohadi kuveza ukuba uhulumende esilaye ngonjani. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.